amaHebheru isahluko sesifica munwe munye lesivumelwano sokuqala sasilezimiso zenkonzo lendawo engcwele yasemhlabeni ngoba kwakhiwa itente elokuqala elibizwa ngokuthi yindawo engcwele okwakukhona kulo uluthi lwesibane letafula lezinkwa ezahlukaniselwe uNkulunkulu ngasemva kweveli lesibili kwakukhona itente elibizwa ngokuthi yindawo engcwele kakhulu ele altara legolide lokuchisela impepha lomchokotho wesivumelwano obhadwe ngegolide inqa zonke okwakukhona kuwo inqayi yegolide elemana phakathi lenduku kaAaron eyahlumayo lamatshe esivumelwano phezu kwawo kwakukhona amakherub enkazimulo engamele isihlalo somusa singekhulume kakhulu ngalezi zinto khathesi nje sezilungisiwe lezi zinto ngokunjalo abapristi bangena njalo njalo ethenteni lokuqala besenza umsebenzi wabo wokukhonza kodwa kwelesibili kungena umpristi omkhulu yedwa laye engena kanye ngomnyaka ephethe igazi anikela ngalo ngenxa yakhe la ngenxa yeziphambeko zabantu ngalokhu umoya ongcwele utshengisa ukuthi indlela yokungena endaweni engcwele kayikavuleki lapho lisekhona ithente lokuqala konke lokhu kungumfanekiso walesi sikhathi iminikelo lemhlatshelo emiswe lapho kayilamandla okwenza okhonzayo aphelele maqondana lesazela sakhe kodwa yona imayelana lokudla lokunatha lokugeza okwezinhlobo nhlobo izimiso ezimayelana lomzimba nje kuze kufike isikhathi sokupheleliswa kwezinto kodwa lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezindle esezikhona ithente lobupristi bakhe lingelikhulu lelipheleleyo elingenziwanga ngezandla zabantu okuyikuthi elingesilo lalumhlaba odaliweyo wangena kwabakanye kuphela endaweni engcwele engaliphethe igazi lembuzi lelamathole kodwa ephethe igazi lakhe ngalokho wazuza ukukhululwa okungapheliyo ngoba uba igazi lezimbuzi lelezinkunzi lokufafazwa komlotha wethokazi kulamandla okuhlambulula abangcolileyo kuze kuhlambuluke imizimba yabo kakhulu kanganani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu engelasici ngomoya ongela kuphela liza kuhlambulula izazela zethu emisebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo ngakho ke ungumlamuli wesivumelwano esitsha kuze kuthi ngokufa okungenxa yokukhululwa eziphambekweni ezenziweyo esivumelwaneni sokuqala ababiziweyo bazuze ilifa elingapheliyo elathenjiswayo ngoba lapho kukhona intando eyenziwayo kufuneka ukuba kwaziwe ukufa kwalowo owayenzayo ngoba intando isebenza kuphela ekufeni kayilamandla lapho esekhona lowo owayenzayo ngakho ke isivumelwano sokuqala kasimiswanga ngaphandle kwegazi ngoba lapho isimenyezelwe imithetho yonke yomlayo uMose ebantwini bonke wathatha igazi lamankonyane lelembuzi kanye lamanzi loboya obubomvu lozipho wafafaza incwadi labantu bonke esithi
leli ligazi lesivumelwano uNkulunkulu alilaya ngaso
ngokunjalo wafafaza futhi itente lezitsha zonke ezisetshenziswa enkonzweni impela kuphose zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho ngaphandle kokuchitheka kwegazi kakukho ukuthethelelwa kwezono ngokunjalo kwakudingeka ukuba imifanekiso yezinto zasezulwini ihlanjululwe ngalokho kodwa izinto zasezulwini uqobo zidinga ukuhlanjululwa ngeminikelo emihle kulale ngoba uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla engumfanekiso waleyo eqotho kodwa wangena ezulwini uqobo ukuba khathesi abonakale phambi kukaNkulunkulu ngenxa yethu kungesikho futhi ukuba azinikele kanengi njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka ephethe igazi elingesilo elakhe uba kwakunjalo wayemele ukuhlupheka kanengi selokhu kwadajulwa umhlaba. Kodwa ubonakaliswe kanye ekupheleni kwesikhathi ukuba asuse izono ngokuzinikela kwakhe. Njengalokhu kumiselwe abantu ukuba bafe kanye emva kwalokhu kufike ukuthonisiswa. Ngokunjalo lo Kristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabanengi uza kubonakala ngokwesibili engasaqondani lesono kodwa ukuba asilise labo abamlindeleyo.